Abazali babafundi besikolo seMashalomo seprimary labo bavukele esikolo lapho sivulwa ngolwesibili, uyatshela umphathisikolo umnumzana Everson Sinyolo ukuba kuphuma phela kulesi sikolo ngoba engaqhubeka kuhle umsebenzi wakhe. Ngalokhu Sinyolo usuke kulesi sikolo wayabikela abakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo eGwanda, bona baqhube umhlangano lezakhamizi ngolwesithathu. Ezinye zalezi zakhamizi ezingathandanga ukubethwa ngamadama zithi uSinyolo usebhelise isikolo seMashalomoshe ebesihamba phambili kulezinye.
Isinyolo, lapha ifensi yesikolo ayikho, amaklasi kugcwele izikhova zikhona phakathi, omalulwani vele ngathi into eziningi vele zifika lapha esikolo, akulanto e-right lapha esikolo. Usinyolo uyasihlupha emalayinini lapha kubogogo bethu, lapho sihlale senzima uSinyolo.
Mahlanhla mangaki sibuya sikhalaza minyaka mingaki sikutshela yonke into ithuka lokuthuka isenzani senzani. Usinyolo mina ngisahambile eGwanda South wayesezenya, ngiyasazi isitori sakhe sezenya samsusayo kusele ukuthi nalisehlukanise kuphela
abathathani
umuntu wenu ngiyathethela omunye bese nisibona ukwehluleka kwenu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Mduduzi Mlilo ongumgcini sihlalo wekomidi yabazali balesi sikolo, othi uSinyolo ungumntando kayiphikiswa.
Ungumuntu okumele akutshele izinto but lingakwazi ukubonisana, so that is a challenge ukuthi you can't build anything ase omunye umuntu enjani besithi yena nguye wazizo. So la umbono wakho abuwufaka njani, akutshele khona i-ofisi lithe wena uyakufaka wayiphi i-ofisi, uyawufaka uphi umbono wayiphi i-ofisi.
Usobhuku eMashalomoshe umnumzana Lavimo Ndlovu uthi uSinyolo liqili njalo wahloniphi inkokheli zomdabu.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenza inoke kuthathi imaruthele etshone seGwanda, uyacila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje like kathi ngifuna ama-R70 but amarizana aziresitwa wayesingona ngize kubhala ukuthi i-photocopy seGwanda is R2 but ukuthi tinyanda i-R70 leyo ngeyani. Thina sifuna abazemfundo basinika omunye edimaster omutsha lo asisamfuna sisakwanisa ukusebenza layo, bangamuyekela ephenduka la ngikhangethi kungaba le ngozi.
Ukhansila kaward 1 eKwana North umnumzana Stanford Nkala uthi iningi labafundi selihamba umango omude lisiya ezikolo ezikhatshana ngoba abazali bengawelelani loSinyolo.
Okukhona ukuthi loSinyolo kakusebenzeni, akuyaba nendlela yokuthi atshintshe kuphela ke sibone ukuthi kuyiwa ngani, ngoba kube zinhlangano lapha ezona ezimhlangano esikolo abadala ngabasakoparate abadala banezeto abatshala babasephasa kwezinye ukuthi umntwana oseduze khona la atshiye isikolo kuwo 200 meters aye ku-4 kilometers 5 kilometers ekapani ekapa umfula.
Imizamo yokuxoxisana loSinyolo iyehlule kodwa umnumzana Sydney Swanda isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esiqintini seGwanda ohlangane labazali ngolwesithathu uthi uSinyolo uzakwanza ngamandla ukuthi ayephumula kusaphela udaba lwakhe. Kuzenjalo ziqhubeka zisifa inkomo esabelweni sezansi seMandebeleni kungenani lezulu elinensu kumini ezedlulileyo. Abogatsha lwezokulima bathi sezifika phose enkulungwane ezinhlanu 4,762 inkomo esezidlulewe indlala. UZulu ukhuthaza ukuba aqhubeke ethengela inkomo isikuba ukuze ziphephe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngi-Albert Ncube.